sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Walamukela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 4 kuMpalakazi 2016 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iningi labantu lithi kusobala ukuthi uhlelo lwemali yama-bond notes olethulelwe umphakathi kunsukwana ezimbalwa ezedluleyo nguhulumende aluncedisi ukuqeda uhlupho lokuswelakala kwemali.
Ngikhuluma ngoba personally I'm a pensioner, you know, over 70 years old. Ukuvuka ngilele elokhuzeni ebhanga ngilindela imali, ngishone khona, ndale khona, ayisikho engakulelayo mina as an activist.
Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai elisanda ukusola uhlelo lwama-bond notes lolu lithi lilethemba lokuthi lingakhuphula isimo somnotho welizwe lingangena embusweni. Kweziphathelane lokholo sicubungula udaba lwabafundisi ababikwa begila imikhuba engahambelani lokholo lwesiKristu.
Ungabona umfundisi eziphakamisa kunguye oseqakathekile kakhulu. Ilizwi kaNkulunkulu lithi umoya ongcwele wabuya ukuze uphakamise uJesu, awubuyanga ukuthi uphakamise omunye umuntu. Ikakhulu omama kumele linanzelele ukuthi kulesinye isibanga okungamelanga umfundisi afike kiso nxa ekuncedile.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulo msakazo. Iningi labantu lithi kusobala ukuthi uhlelo lwemali yama-bond notes olwethulelwe umphakathi kunsukwana ezimbalwa ezedluleyo nguhulumende aluncedisi ukuqeda uhlupho lokuswelakala kwemali. Abakhulumele Studio 7 bathi indwendwe zabantu abadinga ukukhupha imali yabo emabhanga ukwenzela ukuthi bayisebenzise zilokhu zizinde ngoba imali le iyasilela, kukanti lesilinganiso semali ekhutshwayo silokhu sisehla. Ukuzwa okuningi ngalolu daba sixoxele umnumzana Effort Nkomo owayengumlweli wempi yenkululeko njalo elilunga lebandla leZANU-PF, yena ogcizelela ukuthi ukuswelakala kwemali kuthwalisa nzima ikakhulu asebeluphele njengaye.
I-challenge esilayo yikuthi ayikehlisi i-anxiety ne-excitement adikhona ngoba lokho esalimithwa ngokuthi ungawithdrawa $50 ngelanga or 150 ngeviki. Ubuningi lobubanzi babantu bebekhangelele ukuthi isifikile, ama-queues azabangcono, but akukabi njalo.
Imbangela kuyini?
Ngombono wami i-problem yukuthi imali efakwe kumabhanga yintluthwana. Nxa kube lo hlupho kumbe kube le crisis, kungangcono uyiflade i-market, abantu basuthiseke, kebekhohlwe ngokuvuka beselayinini, betshone beselayinini. Ngikhuluma ngoba personally I'm a pensioner, you know, over 70 years old. Ukuvuka ngilele elokhuzeni ebhanga ngilindela imali, ngishone khona, ndale khona, ayisikho engakulelayo mina as an activist.
Yikuqalisa nje kohlelo lokhu ukuthi kuzaba ngcono phambili.
Well, ukwethemba kwethu ukuthi ubuhlungu esibukhiphayo nxa esikhuluma, uhulumende must be sensitive to address this issue. Ayi-addresse in the manner yokuthi abantu ade behluphekile bafisa ukuthi kulungiseke kulalokhu ade kuyikho khona.
Abaningi iziphathamandla zebandla leZANU-PF njengani bebeluxhasa lolu hlelo ukuthi luzanceda, lana lisamthembini uhulumende?
No, it's not a question of ukuthemba kumbe ungamthembi, it's a question ukuthi okungarayithi kakulungiswe, because we make government must understand our concerns.
Lo ngumnumzana Effort Nkomo owayengumlweli wempi yenkululeko kuvuyo leZipra njalo elilunga lebandla leZANU-PF sixoxelaye ekobulawayo. Ukusenjalo ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai elisanda ukusola uhlelo lwama-bond notes lithi lile themba lokuthi lingakhuphula isimo somnotho welizwe lingangena embusweni. Umsekeli wesikhulumisa leli bandla unkosazana Tabitha Khumalo uthi kusobala ukuthi ibandla lakhe lilenhlelo ezilohlonze nxa liqathaniswa lelezano PF ngoba lisekelwa ngabantu abaningi.
Impumela yokhetho lenzile esihlaleni sikaKiriki thina njengemandla leMDC sahamba sayaxhasa enotoni umlisa yebo naye namhlanje usesiphela ngedoti ekhanda samxhasa wayawina okutshengisa ukuthi thina njengemandla leMDC likhokhela ubaba uTsangirai sizibambile ezizima ezimbabwe ngoba ngakuthala amanye amabandla abazibambile ngabasithethe isikhundla sikaKiriki.
Lizibamba okokuthi lingenelisa ukunqoba ibandla lezanu PF kukhetho kumbe lixhaswe ngamanye amabandla aphikisayo.
Hayi, ukwenelisa ukuthi siwini ukhetho, ukhetho asikaze silunduze. Inkinga ekhona ngeyokuthi uma sisiya kukhetho sihamba sivele sile mbhobho efake emakhanda yethu. Kufana thina sifana nomuntu ohlala endlini yena elilotsha kodwa indlu yangukona inetha. Kuba nzima ukuthi indwene le uyilungise ukwenzela inganethi. Yikho sithi njengebandla MDC sifuna ama-reforms. Ngoba as long kungena ama-reforms akula khetho oluzaba free and fair. Ukhetho lonke kuzaba nokuzwa kona lokutshaya kwabantu kwenzani. Ngoba izanu PF ukuthi inqobe eqhedeni kumele isebenzise ebudlangudlangu. Ili bandla eselithenjwe nguZulu elokuthi uma singaphiwa ama-reforms la siwakhalelayo njalo i-playing field. Kasi siya kukhetho kube level yebo naye izanu ukuthi bayitaya sibi ngoba sibele sidlala siyinqobile okwehlula yikuthi yibo ababamba ama-institutions azakwenza ukuthi bantshontshe ukhetho.
Ukubunjwa kwala amanye amabandla amanye aphuma kini i-MDC lalele likhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mjuru akusoze kulithathele yini abanye abasekeli benu ukuthi alisaqinanga njengakuqala?
Hayi, into yakuyukuthi bethatha abasekeli bethu ngase yabathatha njalo bekuzakhombisa ngokuthi laye ibandla elikhokhela umama uJoyce Mjuru beyihambile layavuma kukhetho esihlaleni sikaKiriki wafika waluza. Ukutshengisela ukuthi abalandeli bakhe ngabalandeli abezanu sedinye ukusebenza lezanu ngoba ngendlela ebaphatha ngayo kubi. So okukhona lapha yikuthi amabandla amancane sihamba siyethiye inhlanzi kufishpondi eyodwa. So esikhathini esiningi ngabantu abafuna izikhundla abasababaleki bayangena kula mabandla amatsha bathi bangafika khona ngale bangaswela izikhundla baphendule ekhaya ngoba bayazi ukuthi home is better than lapha abakhona.
Lo unkosazana Tabitha Khumalo umsekeli wesikhulumisa ebandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai njalo emela ibulawayo East edalele ePhalamende sixoxelaye eseSouth Africa. Ikhansili yakobulawayo ithi ithembele ezibholaneni zenyamandlovu njengoba amanzi eneleyo engangenanga emadamu njalo kungelamizamo ebonakalayo evelela kuhulumende eyokuqeda loluhlupho. Okunenga loludaba sikuzweni kungxoxo lo Councillor Gideon Mangena olilunga lecommittee ebona ngenhlelo zamanzi e-Water Committee kuleli dolobho yena oqala ngokusichasisela ngembangela yalesi simo.
Kulamadamu amabili angasela manzi adikhomishinwa. Sase siplana ke ukuthi njengoba amadamu asebenza esemalutshwano ngangcono sishede amanzi okwe 24 hours. Sithe sikwenzile lokho idamu eliyilo esilithembeyo elemthabezi kwazadubuka ipipeline esaplaya amanzi ngapha kobulawayo. Salahlekelwa ngamanzi amaningi kakhulu agcwala umfula esehle siya khona leGwanda. Sadlulisela phambili ukuthi sithi 48 hours. I-48 hours leyana ngale kuripheywa impompi liyana sazathaywa futhi i-blackout eyamagethi ngale esigodini lapho kulezinjini zethu khona ezipompa amanzi ebuya ngapha ekriterioni. I-situation yaba wesi sisathi siyalungisa khonapho sabona ukuthi ngangcono sidlulisele phambili i-48 hours yana kugcine kusiba yi-72. Okwakhathesi sini ku-72 sizama ukuthi singakhetha nganxanye ngapha sinike abanye ngalamanzi kuyarotate kunjana sizama ukubhilida i-criterion yethu ukuthi i-water gauge yethu ingehli kuba phansi ukubana sibe sengozini.
Ikusasa-ke kuyini elikuthembileyo elikuthembisa abantu njengekansile elibona ingani ukuzanceda
lezibhuranilezi ezinye sasivele sizidrilelwe nama-organization sisazama ukuthincedisane zibe ningi ngoba phansi lapha enyamandlovu lapha kukhanya kulamanzi amaningi kakhulu nxa amadamu etesitsha lapho esithembele khona khona ngali njalo lokhu esicela lakuhulumende ngaphansi kwezinwa ngoba uhulumende nguyo lo mlando wokwakha amadamu ukhanya i-supply dam lapha koBulawayo iqini kwakhiwa ngo-1976 idorobho leli lingakakhuli okungangakhathesi lama-industry lale mizi yokuhlala abantu kungakabi kuze kube njeyakhathesi so kusho ukuthi ngabe sokulamadamu amathathu akhiweyo nge-population ekhona ikwesizama ukuthi sikhulumisane.
Lo ngu-Councillor Gideon Mangena wenkulumane leNketha olilunga lekomiti ebona ngenhlelo zamanzi e-Water Committee edolobheni lakoBulawayo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Ngesilitshiye kancinyane ezandleni zikantungameli Nkomo we-Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Uhlelo lwabasakhulayo namuhla ngixoxa lomnumzana Akim Mhlanga owebandla leMthwakazi Republic Party. Mnumzana Mhlanga, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga mfowethu.
Asiphathe udaba lwama-bonds. Sokulobubelo yini kudaba lokusilela kwemali?
Nxa sikhangele ngokwenzakalayo elizweni leZimbabwe akulabubelo ngitsho abantu lokho behlupheka singakhangela mhla kulethwa le imali okuthiwa ngama-bond bond notes abantu lokho behlupheka lokho kulamalayini emabhenki akulamali njalo sesibona kulobugwelegwele okwenzakalayo ebantwini laba abakuthiwa ngosiphatheleni sebeqalisile ukuyitshintsha ngenye irethi engayisiyo le ekhulunywe nguye uhulumende weZimbabwe ukuthi i-1:1 lokhu ngibona kuyinto embi kakhulu elizweni eqilizela ukuqilizela abantu especially abantu abaphila kuleli lizwe bathwele nzima mihla yonke ama-bond note ambone esebenza
osiphatheleni bayintshintsha ngemalini
ngengezwa kuthiwa khona le Harare bayitshintsha nge-$300 i-bond bayitshintsha nge-$70 namhlanje ngezwa abanye bekhuluma khonapha kontuthu ziyathunqa besithi nxa ule 1 US uphiwa 3 bond kusitsho ukuthi nxa ule 3 bond uphiwa 1 US lokhu sokubulela abantu kakhulu abantu bayahlupheka imali zabo bazifake emabhanga sezithethwe nguhulumende uhulumende sebanika amaphepha lawa ukuthiwa yimali asomali ngitsho leyi ngamaphepha nje kuphela.
Ngumlando kabani Mhlanga ngokubona kwakho ukuwa kwesisindo semali le singasolo siphathelene kumbe siyisolena uhulumende?
Mina ngibona ngani ngingasola yena uhulumende ungiyoqala ukutshontsha imali zabantu ethatha imali zabantu ezidla kathi esinxa abantu sebefuna imali zabo sebephiwa ama-bond note ngibona ngani osiphathelene we are just taking i-advantage ekhona labo bazama ukuziphilisa akulanto esingayenza uma uhulumende lo engazange ethathe imali zabantu ngaba kulanto enjalo uhulumende lo kumele ahloniphe abantu ayekele ukutshontshela abantu bayo thina singabantu sihlala kuleli lizwe yithe sathi ayisithe sathi kube njalo nguhulumende owakufakayo konke lokhu kuhlupheka etshontsha imali zabantu emabhenki osiphatheleni they are just acting on what government has done.
Abasakhulayo bona bathini ngokulethwa kwali mali nxali ikhulumisana nje njengabontanga?
Abantu bakhathele ntungamili, abasakhulayo bakhathele, akula msebenzi. Uma kulaba bathi bathola umsebenzi wona laba abalawo nxa beholile imali bahola ngama-bond ama-bond nalawa nxa sebesithi bayafuna ukuthi bekwamanye amazwe beyethenga ngenxa yokuthi asila industry kuleli lizwe bayathwala nzima ngoba i-bond note le ayisebenzi phandle kwamazwe nxa sebesiya kuwosiphatheleni sebefika betshintshela ngemali ephansi kakhulu lokhu kwenza ukuthi abantu abatsha bethwale nzima sikhangela ukuthi uhulumende weZimbabwe wabathembisa imisebenzi efikayo na-2 million leyo msebenzi kayikho abantu abatsha kweleli lizwe bayahlupheka khangele kakhulu ebantwini bakomthwakazi abahlupheka kakhulu abancindezelwa ngukhulumendo weZimbabwe abaswele ngitsho kokubamba ngitsho lemsebenzi ayikho kwelikamthwakazi ithathwa ngabantu abavelela khona leHarare lapha sibona abantu behlupheka kakhulu kunzima ntungamili angifuna ukuthi ngiqambe amanga abantu bathele nzima
hayi isilethemba kuzalunga mhlanga bekukuhle kuba lawe kuhlelo siyabonga
Ngiyabonga kakhulu Ntungamile.
Veli lalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lelunga lebandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Akim Mhlanga. Asibeni sonke njalo kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyabonga Ntungamile. Lebalaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930-6065 la ku 15460 kHz. Lelakho njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voandebele.com. Ngesizwe eziphathelane lamasiko silo Gibbs Dube weStudio 7.
Awin bibawa silale mawin bibawa
silale mawin
bibawa
Ndingalithola njani kona ngapho ke zulu kandaba endaweni ezijeneyo zomhlaba olamukela emoyeni ngenjabulo ngoGibbs Dube yeyi namhlanje ke ngilo nkosikazi Lilian Mlilo yena ongukansila edolobheni lakobulawayo njalo ke uyingcwethi kwezamasiko esintu yeyi namhlanje siyabe sixoxa ngokuthi kambe nxa usubone omunye wakho ungabe usuhlala isikhathi esinganani ukuthi ligcine lijada yeyi ngiqale ngiyamukele ke unkosikazi umlilo linjani mama
ngiyaphila baba
yeyi kunjani kobulawa khona
hayi kobulawa kuyachisa kuyachisa sile kokwathi thothothotho ngathi
sibe sithi umuntu sebone intombi yakhe intombi bone lejaha soke ukuze bechade kumele ukuthatha isikhathe singanani
mina ngoku ngesintu sakudala sibili umuntu ukuthi lize lichade selibona ukuthi selifundeni kufuze bahlale sibili iminyaka eyi-10 bengachadanga behlezi kuphela ngoba isikhathi sokuthi liyaze vele selifundeni ukuthi lwani unjani seliyazana vele sokungumama loma endlini
akumnandi kakhulu ukuthi khonoko nje kusatshisatshisa uthando sibili uvutha amalangabi abantu bahle bejade khonapho incwebe bonane 1 year 6 months kumbe into enjalo
yikho sokukhona kulezi nsuku khona lokho ukuthi abantu umuntu le 3 months lo muntu asetholane layo izo sokuthiwa sesilungiselele umthatho kakade abakatholi le nzalo sesilungiselele umthatho sesithatha yikho kathesi uthola ekhothi ngake ngabala iphepha ukuthi kuthiwa khona abantu abadivosayo sebesiba baningi kakhulu ngendlela zokuthi yona limthatha ukuthi 3 months umuntu awukambonti ngumuntu onjani ukuthi umuntu uvele ophila awukakwazi i-background yakhe suchata vele ukuchata ufuza umuntu achade esele 10 years ukusephezulu ngoba uyabe usukwazi i-background yomuntu usukwazi ukuphila njani asomuntu ohlukuluzayo asomuntu ochayayo ngoba abanye nge-3 months uyasezelichadile yabe seqalisa ukuthone kuchaye everyday sethone kuchaye sizuzisola ukuthi kade ngachadelana
kodwayikho
ukukhoza ama-divorces khona lo
okumele ukufunde kakhulu kuyini
emuntwini ukuthi umuntu ngumuntu ikakhulu njengomama kufuze abone ukuthi ubaba ngubaba othanda imuli yakhe nxa sengisithi imuli nxa kungukuthi 10 years khonaphana usamkhanyela uyathanda imuli yakhe inani siyabe sesilabantwana uyahlekelela akasomuntu okwabhayo akasomuntu othanda ukuhlala esilwa nomama ethanda ukuhlala eharas umama ngumuntu ohlala ehlekelela isikhathi sonke yikho izinto zezofuna ukuzilanzelele ngumuntu ofuna ukuhamba la eyesebenzela abantu abakhe engathona ehlezi ngoba kulabanye obaba yabe sethona esebhoda lamakhishini khona lapha esebhonga ngokuphela yekudliwane kafuna ukudinga umsebenzi kambe nxa sengile 3 months sengichadile laye ngeke ngimthi ngiyamthiya sibili so into yena le yikho khona lokhu ukuthi kufuze ube ngumuntu osumazi ukuthi umuntu lo ngadlezi laye phila sonke hhayi kulaba ngumthado omuhle kakhulu ngoba umuntu o-understandayo ozizizayo ohlonipha abantwana ohlonipha umuzi wakhe
asithi ke sungenile kwampana ke emtshadweni wakho lowo awuzange umfundi umuntu lowo ngikhona ubona ke iziga eziba khona pho ke kubanjwa njani nxa sokunjalo
nxa sesitshadile ngingabona ngeziga
yehe subona ke kathesi selitshadile ukuthi ha kathi kunje
kukhona okunye okwenzakalayo yesilihlilitshade after 10 years naleli selibonene labonana ngokuthi nje abantu besilisa bayatshintshatshintsha Yabo ukuthi indlela nje ngoba yena uyabe sesithi njengabomama manje isikhathi esinewethu awu mama lana seluphelelana sengumuntu omdala lana othi ndingi khona lokho kunani babe sike kuze sokuthi asifuna khona lokho kulamagazi athisa angathi kuyalo ngokunjani khona lokho asikwazi ikho lapha futhi ocina kungani sokule friction emthathweni ngoba bechadile nje sebengabantu abakhulileyo behlezi bonke njalo okunye khona lokho kwemithathweni le ama 3 months yena le ivele vele kathi sivela bamelele ukuthi lwami yabe sesithi ngihlangela abantu abami laba vele uhlathiwe yikho sokulama-divorces abaningi laba abathatha bela-ma-10 years umuntu ahlale ke abone sokulokunye sokusenzakala hhayi sesithi babaphume wena phuma mna hayi ngizasala la bantwana kuzazisalela endlini azihlalele abantu abani
yikuthi inkundla kanti sijhisa sibili kodwa isikhathi sesihambile ungathi usivalele ngamafitshane inkosikazi Mlilo
ngiyivalelise
yivalelisa ntombendala
okay,
siyambonga kakhulu-ke unkosikazi Lilian Mlilo ungukansela edolobheni lakobulawayo njalo-ke uyingcwethi kwezamasiko esintu silethemba lokuthi zabe silani ngeviki ezayo olivalelisa emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithembayo uKips Dube lilale
Siyabonga Gibbs asizweni ukuthi untungameli usiphatheleni kwezokholo
Yikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama nguntungameli Nkomo lamhlanje ngixoxa lo mfundisi useni Sibanda ngemihlola lobugebenga esibubonabo senziwa ngabafundisi kulezinsuku mfundisi ngiyakwamukela kuhlelo
siyabonga kakhulu njalo ngiyabingelela labalaleli bethu
Sokuvamile kulezi nsuku ukuzwa indaba ezihlasimulisa umzimba ezenziwa ngabafundisi lapha ezigoqela khona ukubamba abazalwane iganyavu kwenzakalani
Okokuqala yikuthi antshilizwi likaNkulunkulu lithi umlimi wafika walima amabele akhe kwasokusiza ebusuku isitha safika sahaza ukhula sahaza inhlanyelo embi kuthi ukuthi njalo siyakhumbula ukuthi uJesu wathi yena ngesikhathi eziningi usathane kasozabuye kithi elempondo emnyama esesabisa kodwa ubuya kithi njengengilosi yokukhanya kodwa lande ukuthi ezoyenga abantu ezoduhisa abantu ngakho ngibona ngani kuyenzakala ukuthi kwezinye isikhathi abanye abantu abenza izinto ezinjalo babe bengayisilo ibandla likaNkulunkulu
libenzani emasontweni abantu okwenza bacine bevuma ukwenza yiloba yini elibatshela khona abanye becina sebesprayiwa ngedumu esikubone kumalanga edluleyo kwele South Africa
okokuqala ukuthi i-Africa yonke nje siyananzelela ukuthi abantu badubeka kakhulu ngenxa yendlela okhulumende bethu abayehlulekayo ukuthi kube le mpilo enhle ebantwini ngenxa yokuthi abantu bayadubeka bayatshitshikana kakhulu ezintweni eziningi babe sebedinga ulutho olungani lungabenzela masinyane ngani ngamasalamuso ukuthi kuhle kubenzele kuhle kuqeda udubo lwakho umuntu yena lo yikho ubona umuntu ezimisele ukuthi athathe idumo ayifafazwe kumbe adlutshani kumbe abanye banathi petrol mina lokunyaye ngikufananise ukuthi kufanana njengomuntu ozimiselayo ukuthi aqumule impompo ebona ukuthi kule ngwenya esiyadinga umsebenzi egoli siyasibona bengena ngaphansi kwamafensi bona labana abantu bayafanana njengabantu abangena emachurchi umuntu ecabanga ukuthi umfundisi angashumayela enyathele phezu kwami kutho ukuthi udubo lwami lonke luzaphela so yikudubeka komuntu omnyama ngenxa yokuthi awusoze ukufice eEurope lokhu kumbe ukufice emelika into enje so
akulugqibe ngokubaxwayisa abantu ngenswelaboya zabafundisi izigebengu esizibonayo kulezi nsuku
mina ngisekuqakathekileyo kubalaleli bethu yikuthi kumele umuntu adinge ibandla ukushunyayezwa njalo kufundiswa khona ibizwi likaNkulunkulu ngokukhona balo lonke. Akumelanga ukuthi ungabona umfundisi eziphakamisa kunguye oseqakathekile kakhulu. Kumele ukunanzelele lokho ngoba ilizwi likaNkulunkulu lithi umoya ongcwele wabuya ukuze uphakamise uJesu. Awubuyanga ukuthi uphakamise omunye umuntu. So ungabona umuntu eseziphakamisa esenguye oba yimpendulo yento yonke, kumele umnanzelele. Njalo kwesibili, umfundisi ikakhulu omama kumele linanzelele ukuthi kulezinye izigaba kumbe kulesinye isibanga okungamelanga umfundisi afike kiso nxa ekuncedisa. Nxa esesedlula khonapho kuyamele ukuthi ube kwathi hhayi umuntu lo usesenza ulutho ongamelanga alwenze. Ngakho kumele uripote emapholiseni kumbe uripote kwabadala bebandla kumbe aripote kwabanye abantu ngenxa yokuthi uyabe esechathe umngcele ongamelanga awuchathe.
Omama bengabovuma ukukhumuliswa impahla emasontweni lapha kuthiwa ngiyakukhulekela.
Lokhu kuyabe sekuyikuganga, akuselani lelizwi likaNkulunkulu. Ngathi singakhangela vele ngomthetho weZimbabwe loba nxa sikhuluma ukuthi nxa umuntu ebuthandazela umama embamba amabele kumbe embamba amba ngendlela engayishiyo, indaba yokuthi umuntu angayihambele nje akuvunyelwa khonoko. Ikanti lalo bona abantu labo yibo abazifaka esigabeni esinjalo. Nxa wena ungumama uhambelani usiyakhuluma lo mfundisi, lobabili livala isivalo. Indaba lingakhuluma isivalo sivulekile kumbe ucele ubaba nxa uchadile hamba lomkakho.
Hayi, siyabonga mfundisi, asibe sonke njalo kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Sibongile.
Belilalele uhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi usenisibanda. Asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Ngesizwe umculo wamajaha eMen of Influence esithi kanye nawe.
Namhlanje yakhujumoya uthandaza Nkosi yami,
ngiyacela
ngiyacela manihambe kanye nawe Nkosi
kanye nawe
Amajaha a man of influence besithi kanye nawe. Silethemba liwukholisile lowo mculo liwuzwa uphuma ngapha emsakazweni we-Studio 7. Singakehlukani-ke sikhangele ebesilakho. Iningi labantu lithi kusobala ukuthi uhlelo lwemali yama-bond notes olwethulelwe umphakathi kunsukwana ezimbalwa ezedluleyo ngohulumende alincedisi ukuqeda uhlupho lokuswelakala kwemali. Ibandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai elisanda ukusola uhlelo lwama-bond notes lithi lilethemba lokuthi lingakhuphula isimo somnotho welizwe lingangena embusweni. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.